sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhla ka 25 kuMabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi gazikho kugwelelana lohulumende kapresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edale lephalamende akwele Bhilithani athi kakumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan. Abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uqalile lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantine Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi weZITF International Business Conference oqoqwe yinkampani yeZITF imanyene leNational Economic Consultative Forum. NgoLwesihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yinkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezithi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi lezithi ITF unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission uMnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeyinyaka nje sesibe khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizoncedisana sibambisane njengamaZimbabweni sitshengisa lokho esilakho kwenze ukuthi labaphandle bafuna ukwenza amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani, iyangaphi, amathuba akhona okuyinvesta kuleli luthi lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengeZimbabwe Media Commission sikuqakathekile ukuthi khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengecommission siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Na Killian Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyeZimTrade.
Ubumba kusithela inzuzo ngoba siyayenza sikwenzayo, sikuchise, sikubumbe, sikuchise, sikupende. Vele sikhona ukuthola kwampala, even though sometimes what, but siyathola something kwampala ngokwesibumbileyo. Leli ZimTrade iyasincedisa ukuthi isincedise kumabhizinisi, ikusifunde something asifuna ukuexporta, iyacitha ukuexporta because sikuqadi.
Elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. UMnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le one year ngikade ukufundela ukwenza izicathulo. Tunga yempathi kulo titsha oncedisayo engithengelwe isungu yoncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe uMnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbukiso wamabhizimusi owezitf walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye abukisa lonyaka namankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo bezitf bathi umbukiso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo, ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ezHITF, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, ube lomhlangano lentathela izindaba lamhlanje embukisweni owezHITF, lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badonsa nzima ukuze baluphutshe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program. Therefore, because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and would wish it to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs, umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli, uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku, i-Tex Expo Hamson eNAST American Space kobulawayo, lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi insuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangena ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa laba kumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lo mhlangano we-Connect Africa Symposium ozangenwa njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, i-EU labo somabhizimusi abavela emazweni womhlaba. Abasakhulayo labo bale mhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulo we-ZITF owe-Scholastica ozaqhutshwa ngumqondisi we-National University of Science and Technology usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edale leParliamente akweleBrithani awe United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugatsha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela nokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Skhala okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke uNxusa Mnangagwa ele UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukusobala ukuba uMnangagwa kamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyaveza ukuba nakwele Zimbabwe kule dubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa ke akuconstitution ku Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu ungakhangela ukubana ke badlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church, labanye abatshena abahlunyezwa ngohulumende, ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe, kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okugcizelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu owebandla lezaphu othi ukusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa nguhulumende weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilande uCharles lo Emmerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngeGugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo. Bonke bobabili asilandi lokuthi namhlanje bazondelene abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabeli ucingo. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Bakuthomoyo uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano lamanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshi kwezombusazwe omnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi isehlakalo lesi siveza ukuba kusesekuningi eleZimbabwe okumele likwenze ukuze lithenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okwele Ngilandi kazikho kukwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom All Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayinela incwadi bagoqela amalunga edale ePhalamende athi umnumzana Saint John of Blesto, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hayne, umnumzana Kim Johnson, nomnumzana Pervis Tweed. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla kulandela ukuxoxisana okujulileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezise Sudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lizabumba ikomiti lamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacubungula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu njengabo UK labo US bona bahle bangena khona phakathi elokhuzeni eGatumba bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanyamazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana leborder yase-Egypt ukuthi bekwazi-ke ukuthi bebuyele emakhaya. Nxa abantu bese emumeni njengalo khona athi ese-Egypt, ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza, and ngilethemba ukuthi abantu bazaphepha basile.
Ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende wemeli?
Yeah, isithayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ekuzwekazi le-Amerika. Angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na, ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi, kukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile. Asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle, therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiator lizithembile, kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi. Ngoba yizona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuqa abantu ukuthi bayexoxisana. Nxa kuseselomunye obona ngani anganqoba, kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha. Kodwa akwazi muntu ukuthi kungaphetha njani. Sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obekhuluma ecingweni ese-Nairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi ancintise okwehlandla lesibili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokuqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula 1982. Yena uthi uqine saka njalo engabusa kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa isesungule uhlelo lokuhlala ukuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria, lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, ngobulawayo uthi kuzwisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzele ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RTC yelapha eZimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwana zolo ongasakhulumekiyo, ngoba sikhuluma kanje ngathesi udinga ukuthi uzibe le 2000 RTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho abantu abaningi bazihoyela ama-200,000-300,000 uyakuthengisa abantu imali abayiholayo vele imali engabahli ndawo. Into ehluphayo ukuthi uhulumende sama ukuqinisaleka laleli sesikunanzela ukuthi yo imali leZimbabwe iphela amandla, sathi uhulumende akuyimise kancane usebenzele imali yemzini ukwenzela ukuthi abantu bancediseke. Usolungisa leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies ase-arayihla nithethelezanyethi ukuthi ivuba lohulumende ngalele, kodwa kathesi sibili hayi abantu beZimbabwe sebeyigcini.
Akusitele ukuthi nxa uyisisebenzi liphumilanga lisiyatshona ibuye enye iviki iphele kubuye inyanga yonke. Umuntu uphila njani vele?
Eqinisweni abantu bezimbabwe kathi sisebenza abaningi bahlakanye banantambami sekhona ngkhaya. Ubane bahamba ngenyawo abale mthoba lentoba isabambeki besuka lapho futhi ngale msebenzi bathole ukudla kuba ndlini. So iqinisweni ukuthi abantu baphila njani abaningi bathola sebechayizarabana umntu azama ukuthengisa amatamatisi omnye umntu ezama ukuthengisa izigqoko ezindala lezo kuthiwa kuthiwa amabhele lezi zizo sebezizaba. Kodwa nxa kunjalo abantu bezimbabwe baphila nje okuthi kungaqhubeka kunje sibona ngathi abantu bengagcina engqoneni sebesenza omnyemsebenzi ongaqhedakali yo-130 abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi Sibindi usuke ku-factor lethize abe sengene ezitaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo. Kuyaphandeka kumbe vele ukuchitha isikhathi lokho?
Eqinisweni akuthandeki lutho ngoba ungakhala bona abantu abasemgwaqweni abathandayo kathesi. Iinumber zabo zizisesabeni. Abantu kunyaka sebekwenzayo ukuthi engxenye labo ngokuthola khona kwana esingathina idola ukuthi athengise kwaleyo lawo. Njalo abanye kuselethweni ezitaladini ngoba endlini abahlaleki. Abantu babalekela ukuthi babe behlele endlini bezicabanga into eziningi besiba ne-stress. Babahambane emgwaqweni abaningi ukugojisa eqinisweni. Abasatholi ukuthi babale bawuthole kodwa uthi hayi mali aniyethina le ukuthi ekhiza impahla yabantwana ngowelanga la. But eqinisweni akusincedisi. And ukuthi ngokuthi uhulumeni ngokho nje ngitshela ndonisho njengelisebenzi kodwa ngathi kaboni so khona ongalaleliyo kodwa siyakwazi ukuthi xa usebe bhoda ngale zomongamelo yelizwe esithini as a listening president kodwa ke sifuna nje izisebenzi ayikahlaleli because siyadibula sikhuluma la everyday ukuthi akuna nto eyenziwayo
khona vele izisebenzi zisahola yini sibindi nxa sihola sihola malini
izisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama-250 khonapho ngobuningi babo besiyakhotha ngobanoma 300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelaingezoba nxa usintela ngapha ngapha imalini eyamelike yiyethenga kufela mani ngoba eqinisweni kubayesekuthoe ukuthi khathesi uyahola imali i-RTDS ungakathengi lutho uthathe leyo mali futhi yethe imali yemzini ngoba yiyethengayo. So eqinisweni ukuthi izisebenzi hhayi ungabadinga thinto abaningi bazihole ingxenye vele le-$100 ngobuningi babo nxa usuyithintela ngapha emalini emzini. Pho umuntu uphila njani $100 yona vele kuze ukuthenge imali ye-rent i-room eyodwa umuntu yena abafuna ama-$60 i-room eyodwa. So kuyakukhonsa ukuthi abantu bezimbabwe baphila nzima njengeyisebenzi.
Umjova la iyabiza e
imjova iyabiza kulo muntu ezintela abawa-account department esithi yena usebhadale almost $1,000 one way e-account republic ashana into kuselelitshe uthi ubhadale $1,000 one way so means engxane usefuna $2,000 usuku lulunu and khona abantu abazonezi i-1 zihamba ngenyawo and futhi yanenzela amatoza akhe advantage abantu bayachaya bahlukumezwa ngoba abantu besuke kuseni kakhulu basezinde kusuka abantu bayathathela impahla bayachaya abanye bayalinyaza kungenxa yokuthi abantu bezibaza khona abechaya into engelawo ngoba zamsiza sengela nto bamtshale khona ukuthi wawungela mali.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Baningi abantwana abangenelisiyo ukuphutsha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo. Abacubungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana atshiya izifundo eZimbabwe okwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye lobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala kugwalo lolu ukuba amankazana ethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku-grade 7 kuphelele khonapho kuthi abalinhlanhla befike ku-form 4 balutshwana ababefunda bedlule isigaba sika-form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlala eLower Gweru uthi kulezi eziningi ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalele abantwana plus izikolo zakhona zikhatshana plus i-peer pressure yokuthi bebona abanye belotsholo enemisesala. Ama-beliefs lama-doctrines e-society wayenza ukuthi abantwana bona lapho begcine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathabeleland South.
Kusasele inkolo leyana eyokuthi umntwana oqakathekileyo ngumntwana ongumfana. So kulesidingeko kakhulu for i-education especially kuma-community leaders ukuthi bafundiswe labo ukuthi hayi umntwana ongumfana uyafana lo mntwana oyinkazana amathuba asebewaphiwa asefanana.
Umqeqeqi wenhlelo kunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo, umnumzana Vusumuzi Mahlangu, uthi uhulumende olomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
Okunyeke kubangela lokhu ke imimango ehanjwayo kuyiwa esikolo. Yathola ukuthi izikolo eziningi zikhathana, so khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le. Kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike esikolo, whether umfana kumbe uyinkazana, kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo, kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachada, imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethe ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya, hayi le nto iyasilela leyo, mina ngayibona ngamamehlo. Akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya, abantwana bayetshelwa bafundiswe ukuthi ngaba lemisebenzi, imisebenzi abangayenza yile lale. Abaningi abakwazi bafunda kuphethe ngoba kuthiwa kumele umntwana yesikolo kuphela, then bazimisebenzi yale abayibona engcunya bo teacher amapolisa ephela khona apho, abakwazi imisebenzi mnengi abangayenza empilweni zabo.
UNdlovu uthi kulabanye obenkolo ezijeneyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni kazibe khona, ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba ayekwendiswa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba namabandla ayalayo ukuthatha ama-vaccines, amajekiseni, kodwa uhulumende ungenele lezi inhlanganiso, amabandla njalo sawabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo, kasingeneni emabandleni onalawo sikulungise khorokho ukuthi umntwana hayi akaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele phalamende unkosikazi Lindiwe Maphosa uthi idalele phalamende lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Ongenziwa iparlamenti ukuthi nje kube lama-policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabobhimu, ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane. Kube nendlela ongancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government, njalo kube lemithetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo, kodwa abanye bakuleleka bathatha ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk, The Connection, olwabatsha lapho uNtongameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Usongulwe lamhlanje umbukiso omkhulu we-ZITF wobulawayo. Amalunga edalela eParliamente aweBrithani aweUnited Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga umongameli Emmerson Mnangagwanxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC ngisithi ningakhohlwa ihlelo lakusasa ekuseni ngo-6:30 a.m.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murazwe.